ikiyona TV yi television kumbe singathi ngumsakazo kamabona kude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona ikiyona TV yabamba le Sky Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows
liza njani njengezakhamizi zakobulawayo ukubana lo msakazo wenu okamabona kude njalo leminye imsakazo esakaza iphuma edolobheni lakobulawayo isakazela izwe lonke
ukuvula kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabona kude kuletha injabulo enkulu kakhulu kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakobulawayo siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ube vele ngemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambe lezi zingathi ngezikhulumileyo eze Fetho Communication kube sokusithi ke uDokotela uQhubani Moyo lijaha lakho napha vele enkulumani kobulawayo odabuka khona apha ensiza lapha siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi njalo singabantu bakobulawayo singabantu bemathebelelendi siyakujabula la khonoko ukuthi sesize saba lento etungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko
kwini elingakukhuthaza mayelana lomsakazo lo osanda kusungulwa nalo kukhona yini elingafisa ukubona kusenziwa umsakazo wekiyona
kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulomhlubulo sincedisane lalaba abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi babone uluju abantu abazalwa kule indawo abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze sesisisho ukuthi lokhu ke yikwe singathi kusungule ngekhaya ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi esikukhankasela kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo azole ufinyelele umabona kudelo ubonwe ngabantu bonke abakulumhlubulo ngoba kathesi kunzima ukuthi ungavula iTV ubambe kwezinye indawo sokumele ube le satellite let's hope ikiyona yona izabe ibambeka lula kodwa ke ngokuzwa kwami bengizwe ukuthi izabe ikhona ku satellite dish kuthiwa lengazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu ningazi njalo kombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcina usufikile lapha isitishi esikhona ungawutshintsha ichannel lapha sile themba ukuthi kuzaba njalo okunye bese ku isa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa open view bona laba ngabe kuyavuma ukuthi iqhunywe layo via open view abantu bayibone khona kodwa nje njenge commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abaza kwenza ngoba kungabantu ekade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.